VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 22 kuMbimbitho 2020 uGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, abongi labongikazi bathi bazakhalala umsebenzi kusasa nxa uhulumende engabadingelanga okukubavikela kumkhuhlane we-coronavirus COVID-19. Abantu abaningi bathi kabazi lutho ngomkhuhlane we-coronavirus.
Angisisizwa lutho nge-corona, njalo asikaqalisa ukuthi sibela i-sanitizer, siyaziphila nje as normal.
Lingakhuthwa ngezamasiko ezabatsha nezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abongi labongikazi bathi bazakhalela umsebenzi kusasa nxa uhulumende engabanikanga okusebenzisa ezibhedlela okunqabela umkhuhlane we-coronavirus COVID-19 osuqhamukela kweleZimbabwe. Sebelobele incwadi abezempilakahle besithi kabanazi lezambatho zokuvikela ukuthi bengabe lomkhuhlane lo, ezigoqela ama-mask, amagogorosi, okokuvala ubuso lokunye okujiyeneyo. Bathi bafuna njalo ukuthi uhulumende abaholise i-COVID-19 allowance, le mali yokubavikela emkhuhlaneni lo nxa kuyukuthi bangabanjwa yiwo besemsebenzini. Okwethulwe ngabongi labongikazi abakunhlanganiso ye-Nurses Association of Zimbabwe kuphinde kwethulwa njalo ngabaphathintambo bohlangothi lwezempilakahle eMaswingo, eMathebeleland lakwezinye indawo abathi ngabalakho okokusebenzisa nxa kungaqhamuka umkhuhlane lo ezabelweni zabo. Sokulabantu ababili abalomkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe. Ngasenelisanga ukukhuluma losibalukhulu wogatsha lwezempilakahle uDokotela Agnes Mahomva. Kwathi-ke uDokotela Paulinus Gosana okunhlanganiso ye-Health Service Board uthe udaba lolu kumele lukhulunywe nguDokotela Mahomva. Ngasenelisanga njalo ukukhuluma loDokotela Obadaya Moyo, umphathintambo kahulumente obona ngezempilakahle. Ngobulawayo amalunga edale lePhalamende abona ngezempilakahle athi iThorngrove Isolation Hospital kayilungelanga ukwelapha abantu abalomkhuhlane we-coronavirus. Kulabafundisi asebekhulumisana lesiphathamandla sikahulumende uNkosikazi Judith Ncube edolobheni leli abafisa ukuthi kusetshenziswe isibhedlela esakhiwa ngumoyi uJoshua Mqabuko Nyongolonkomo. Umfundisi uSeni Sibanda okunhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance uthi ulethemba lokuthi sizasetshenziswa isibhedlela se-Ekusileni Hospital esileminyaka engamathumi amabili singasetshenziswa.
Sahlangana lo Minister of State weBulawayo Metropolitan, uHonorable Judith Ncube, and into ethokozisayo ukuthi wakwanisa ukuthi esincedise to engage lo Minister Gumbo, the Minister of Health, ukuthi kukhangele ukuthi isibhedlela ekusileni sisetshenziswe njengendawo ongahanjiswa khona abantu ababanjwe ngumkhuhlane we-corona, ngenxa yokuthi sananzelela ukuthi kulula ukuthi silungiswe masinyane, sibe isibhedlela esingasebenza ngcono ukuze wonke umuntu kobulawayo obaludubo lolu agijimayo khona ngale athole uncedo. Siyabonga njalo ukuthi umeya wakobulawayo laye wasebenza kakhulu, uCouncil Mguni, ukwenzela ukuthi lokhu kwenzakale. Sibonga yona i-City Council, njalo sibongele i-government lohulumende ukuthi kwahlanganiswa amakhanda ngesikhathi lesi sinzima kangaka ukwenzela ukuthi kuzame ukuphilisa imiphefumulo yabantu.
Umfundisi uSeni Sibanda ukuhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance.
Ubulawayo benza santando abantu loba nje sokulabantu ababili abalomkhuhlane we-coronavirus kweleZimbabwe. UBathabile Masuku usethulela lolu daba.
Sakhamuzi sakoBulawayo uMnumzana Mnyaradzi Phiri uthi okwenza abantu benze abakujayeleyo ikuthi kukhanya engani kuningi okufihlwa nguhulumende.
umkhuhlane lo corona ungano ufihliwe lapha kula information esiyitholayo ize zifule secret ngoba kuyafihla ukuthi kuyesaba ukuthi kungabonakala ukwehluleka kwama authorities but nase we are at risk. Yeah. Even ndakathi singakhangela kungani day to day business akulangala kulanto yenzakala le information asiyitholi because umkhuhlane lo uthelana lula and umuntu nxa engakutholakala umuntu oyi-1 esigabeni la sonke vese sahle sesiwuthole.
Imbono yakhe isekelwa ngonkosikazi Sizwakele Moyo othengisa impahla emgwaqweni.
Ngingenje mina ngiyakhwehlela sengisesaba ithi kumbe yiyo i-virus ngoba kanye asikwazi lokuthi itshaya njani, yenza njani, ama-symptoms asikabile ulwazi ngayo. Lokhu esisenza izinto zethu esasivele sizenza sithengisa emsikeni simile kuma-open space akulanto etshintshileyo.
Baningi abazenzela Santando edolobheni leli, omunye wabo unkosikazi Nosizo Mpala.
Angisisizwa lutho ngecorona njalo asikagalisi ukuthi sibe la isanitizer, siyaziphila nje as normal impilo yethu yansuku zonke. Angazi nxa kungatshintsha singatshintsha ukwenza kwethu sisebenzisa ama-sanitizer ngoba sikezwa lutho so far.
Bakhona asebenanzelele ukuthi bengenza imali ethe xaxa ngenxa yomkhuhlane lo. Umnumzana Ngqabutho Ncube othengisa okuthiyeneyo edolobheni leli uthi kule mpahla engasatholakali kwamanye amazwe okwenza ukuthi bakhuphule intengo yayo.
Into esizitokayo sezikhwela ngenxa yokuthi abantu sebezithenga bebaningi. Ngaleso sizathu futhi lapho ezinye ezisuka khona, ezisuka phandle kwelizwe azisatholakali ngoba khona ngale phandle kwelizwe kwakhona sokuvaliwe amavinkili azithengisayo. Abantu lapha babuya sivele bathenga ye but inkinga esesihlangana layo kadesi yona leyo ukuthi wonke umuntu uhlabela ingoma le igcikwane le leselivelile esingakwaziyo ukuthi livela ngaphi liya ngaphi.
Bakhona njalo abathenga bethengisa impahla abawazi mhlophe umkhuhlane lo. Umnumzana Michael Ndiweni, umqondisi weBulawayo Vendors and Traders Association, uthi abazisebenzayo kumele behlise inani lokuchapha imingcele ngoba kukhuphukisa amathuba okuthola umkhuhlane weCOVID-19.
Kethi sinqomo sokuthi sifaxwayise ukuthi behlise inani lokuchapha amabhoda besiya dinga impahla besiyathengisa ngoba kuyaba kuyakhuphula izinga lokuthi bathole umkhuhlane lo weCOVID-19.
Uhulumende weZimbabwe uthi uyazama ukwazisa uZulu ngokumemetheka komkhuhlane weCoronavirus iCOVID-19 owaqhamuka kwele China ngomnyaka ophelileyo. Kasenelisanga ukuxoxa ngodaba lolu leziphathamandla zikahulumende. Ngimele iStudio 7 yiboBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Bathi thibele abantu ngokuqhamuka komkhuhlane weCoronavirus osubulele abantu abedlula inkulungwane ezilithumi emhlabeni wonke ejikelele. Abaningi bathi abakwazi okuzabehlela eZimbabwe osokuqhamuke umkhuhlane lo. Kulabanye abantu abathi uhulumende weZimbabwe kazimiselanga ukulwisana lomkhuhlane weCoronavirus kulandela okwethulwe ngamalunga edale lePhalamende abona ngezempilakahle athi isibhedlela seThorngrove Isolation Hospital sikusimo esibi. Omunye wabalombono lo ngumnumzana Taimo Mpofu omele ibandla leMDC elikhokhelwa umnumzana Nathan Chamisa esigabeni sePlumtree othi uhulumende ubona ntuthu ngomkhuhlane lo ngakho-ke uZulu kazivikele.
Kulandela ukuqhamuka komkhuhlane lo othiwa yi-coronavirus njengabandla leMDC siloko sikhuluma ukuthi abantu kumele bazame ukuzivikela ngendlela zonke. Into engiyikhangelele kwathesi esisami ukuthi nga izikolo ziyavalwa ngoba kulapho kuhlala khona abantwana abaningi.
Unumzana Thembelani Moyo ohlala eLupane laye uthi uyadanisa okwenziwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Umoyo uthi abantu kabenelisi lokuthenga isepa yokugeza izandla
ngoba abantu kadesi kunjabane bahawulo ukuthi yona isepa yona leyo ukuthi ugeze izandla umbunathi into ezitshisayo zenezokuthiwa ziyawuvikela lo mkhuhlane kunzima kakhulu kuhulumende kaMnangagwa.
Kodwa-ke umnumzana Bilive Gawule webandla lezanu PF uthi uhulumende uyakwazi akwenzayo. UGawule uthi abakhonona kakhulu ngabazonda uhulumende kaMnangagwa.
Ngokunjalo uhulumende ulakho lokuthi awubambe umkhuhlane lo abantu khona ukuthiwa kumbe abantu nxa ungathi umkhuhlane lo ungathi ungaqhamuka lapha kungapho abantu okumangalisa hayi soqiniso lelo lokho nyakubale nyakwala lokho ngendlela ezinjalo sengikubona ukuthi ngiyakwala lokho ngaphandle kwabantu abazonda uhulumende wethu kuphela kodwa okwakathesi sikhangele phela ukuthi uhulumende wethu la ngakho nje iChina la yasimedisa World Health Organization yancedisa iyathela imali hayi umthwalo olula lo nxa kungathi ukuqhamuka umkhuhlane njengawo nalo ngithanda ukuthi ngikubeke ngaleyo ndlela ukuthi abantu bakhululeke abantu bengesabi kakhulu ukuthi ngoba amalungiselelo phambilini asekhona uhulumende sehle wayethula ama indlela zokuvikela ezingaphezu kwamandla
uhulumende usemise imibuthano kaZulu ekuqela ukunanza usuku lukazibuse umbukiso weZimbabwe International Trade Fair imitshado elabantu abalikhulu leminye imicimbi esenzela ukuvimba ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane umkhuhlane we-coronavirus umemetheka okumangalisayo kwele Italy lapho sobulele abantu bafika phose inkulungwane ezilitshumi umkhokheli welizwe le-Italy umnumzana Giuseppe Conte uthi kuzima okumangalisayo ukuvimba umkhuhlane lo umkhuhlane we-coronavirus usumemetheka kuzwekazi le-Africa emazweni abalisa ele-Angola Eritrea South Africa Uganda lawamanye amazwe uyamemetheka njalo kwele-India lapho abantu asebetshelwe nguhulumende ukuthi kumele behlale ezindlini zabo
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 7255 ekuseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 13860. Lagu 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku shortwave ku 4930 13860 lagu 15460 kHz. Kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe. This is Puma Gamba, a voice of America. Ese Washington DC.
Sinana masiva wenzi umanje nababa mkhulu babelo bola usenzi umanje.
Ukhelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla silonkosazana sikhathele ngathi sixoxa ke lapha ke ngesithembo. Siyakwamukela ehlelweni manyathi.
Yebo linjani baba Dube?
Usibona njani isithembo kulezi nsuku manyathi?
Isithembo ngalezi nsuku Dube siyingozi. Siyingozi asongozi. Emkhuhlaneni enjenge HIV and AIDS siyingozi. La kusapoti siyingozi ngokuba impilo esesiphila kiyo ifast ifuna imali. But nga ubaba engasali roba engaba labo mama libathathu. Lonke lingomama libathathu including ubaba lwelila. Lihambe lonke liye testwa. Lizazi lonke status same I'm sure singaba lula ngaleyo ndlela manje problem ukuthi obaba bayafihla ukuthi lesithembu uyabona bekuloko bese kusenza ukuthi nxa esazi status sakhe ngale ngkhaya abe sengasatsheli lo ngaphandle uyesaba ukuthi maybe uzamyala kumbe njani maka ukuthi uyazi status so ngaphandle uyesaba ukuyajela lwano ngale ukuthi ngale ngkhaya ukuthi ebatshela ukuthi i-status sami ngilo muntu ngale phandle simi so but ngade ebengayenzi obaba into eyodwa abanjengomanye abangathathwanga labade bezaba le nhlanhla dube bevuke bethethwe manje ngoba obaba bafuna ukuyenza into ibe segcekeni inzima khona lapho lami ukuthi ngifihlwe angifuni ngoba ngingafihlwa kusasa ngaba le problem i-problem yami laba yithi lwana kakho phakathi abamazi but nxade obaba bengayenza into ibe giye ukuthi nxa ethatha omunye atshele lwana ongikhawuthi hayi sendithatha lapha ngilo mamdluli ngale sibe sesiyahlangana sihambe nini sonke siye eklinika yonke into esiyenza usiyenza sindawonye I don't think there is a problem manje iproblem iba khona nxa befihle yikho lapho isithembo esiyingozi khona balazo obaba bonke balezithembo but bayafihle
kambe siyanceda yini isithembo nxa usukhangele wena kumbe vele lokhu sokwadlula nje
Isithembo siluncedo Duve. Umuntu omunye ngathi ngikhuluma soyithi asilancedo. Siluncedo. Ungananzelela kathesi umama lo baba bahlala bebabili endlini, bephila impilo yabo bobabili. Kwenzakale abantu laba ngabala bazali, oyi one phakathi kwabo adlule, owesifila landile. Abantwana sebe siyasala beyi stranger, besiyagcinwa izisobo. Okuyikuthi ilife liyana kadiphilwa ngakibo abayazi. Sebe siyaqala impilo entsha, yikho kwenza ama street kid, yikho kwenza kube lezigebenga eziyenza ubugebengu obumangalisa. Udinga ukuthi umntwana lo wenza ubugebenga lobu umntwana sibili kumbe inyamazana, le nyamazana kayiyenzi njalo. Ngokuba umntwana lo sometimes asuke lapha ngibo ayegcinwa lapho aabuzwa khona, abe sesiba lengqondo liyana uyabona egcwele ulaka. Nxa esekhula efika ngobungananzelela ubugebengu abenziwa ngumuntu from 17 years kusiya kuma kubo 30 something. Umuntu ole 40 years kusiya bayabenza kodwa bunganeno. Kodwa ungakhangela from 17 up to 30 kusiya kuma kubo 36 ubugebengu abangikhona kuphezu kwamandla kaNkulunkulu. Lo nkulunkulu lo Satan uyathi anzange ngabenza. Uyabona? Ngoba umntwana sometimes imbona ukuthi uyabe sekhule nge-enga, abe sesiba lenye ingqondo nje engayazakaliyo. But nxa kade kulesithembo la ekhaya, sekuhamba ubaba kuhamba wakumba umamncane, abantwana bayasala lo mama.
Ake sizwe ezabatsha.
Eyita wola swaba somuhle yikudibana kuhlelo labasakhulayo. NginguMike Hobe. Namhla kuhlelo sixoxa loSali Mlambo owenhlanganiso yePlatform for Youth Development. Sixoxa ngohlelo zokwakha eChimani Mani leChipinge. Kulandela izulu lesikhukhula uCyclone Idai elabhidliza izakhiwo kulezi ndawo. USali uzasitshela njalo okunene ukuthi izakhamizi zeChimani Mani leChipinge zibona njani umkhuhlane weCoronavirus wona osethethe impilo zabaningi emhlabeni jikelele. Sali, ngiyakwamukela kuhlelo siswa munjani?
Ngiyaphila mina, wena njani?
Hayi mina ngiphilile. Awusitshele Sali, izinto zihamba njani ngale mani kanel?
Abantu abaningi abaka-recover. Uningi labantu abakayakhelwa izindlu, abaningi vele zokhe beswela. Abantu basazama ukuthi bezincedise but singakhangela even ngomumo womkhonomi. Vele kungathi badinga ndawonye enye vele. Kungathi vele kwenzakale izolo. Akukho ukuthi ngathi sokungcinwana.
Kukhona osekwenziwe nguhulumende ukuthuthukisa izakhamizi zaleyo ndawo na?
Bathembisa ukuthi uzaba yakhela izindlu, uzazama ukuyakha izikolo. But nathi kukhangelisise akula lethu alwenzayo yena uhulumende. Umsebenzi uba njengama-NGOs amaningi.
Sali, asixoxeni kancane ngale ndaba ye-coronavirus. Sike saxoxa nabantu abakhalayo besithi kule zinto eziningi ezifunakalayo kuleyo ndawo, ukugoqela izikolo, izibhedlela yela lokunye okutsheneyo. Njengoba umhlaba wonke jikelele usekhala ngalo mkhuhlane we-coronavirus osethethe impilo zabantu abaningi, njalo usanda ukufika kwele Zimbabwe, abahlala eManicaland bona bathini ngalo mkhuhlane?
Singathi abantu lwazi abanalo ngulolo olwama-WhatsApp ngokuthi bazwa ukuthi kulo mkhuhlane, kodwa iningi lakhona abakawuzwisisi umkhuhlane nalo ukuthi kuhamba kanjani, kumele kuyenziweni ukuthi umuntu engawubambi. Ngithukile ngelinye ilanga ngihambe eclinic besicela ukuthi ethethe umongikazi ebuye ezokukhuluma lezakhamizi. Yena wabe sesithi anilwazi angina vele angatshenwa engikwaziyo izinto ezibhalwa ngaphi kuma-WhatsApp. But uhulumende kakasifundisi iminisa ekasitshela ukuthi senze njani. Njalo nje le equipment yokuthi singathesta umuntu ukuthi ulayo kumbe akala abalayo, abantu abakafundisi liqiniso likhona. Abantu bayazibalela nje ngokuzwa ngehlobo labangani. Otherwise uhulumende kakasifundisi lutho mayelana
nalokukhulana nalo. Hayi, siyabonga Sali ngokungena kuhlelo. Zulu bandaba silo gqiba lapho uhlelo lwabatsha sohlangana ngolwesibili ekhasini lethu leFacebook ngu-VOA Ndebele uhlelo The Connection lapho siqhubekela phambili sixoxa labatsha ngalomkhuhlane we-coronavirus. Lilolwazi oluthile na mayelana ngalomkhuhlane? Libona ngani uhulumende uyasebenza gadalala na ukulwisana ngalomkhuhlane? Silusize ukuthi ngeke siyenelise ukulethulela uhlelo lolu njengensokweni. Kodwa abafisa ukusho umbono wabo lilakho usithumela ama voice notes ku WhatsApp kunombolo ethi +1 202 465 0318. Zawadlala lawo ama voice notes emoyeni. Lakho njalo kunixhuma ku Twitter njalo ku Instagram @BigMike3BIGMYKE3 yoni username yami. Kwanele kwalamhla sohlangana ngolwesibili ku Facebook ekhasi lethu LVOA Ndebele. Wole balisayo ngenjabulo igama lami ngu Mike Hobe. Mthokazo muhle, Zimbabwe muhle. Bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Hobe. Naku ke esiliphathele khona kwezokholo.
Ngiyalamukela kuhlelo kuselela umoya igama ngumthungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi usenisifanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa. Ngiyabonga ngokuba sihlangane ngaleli thuba sikhangele ilizwi lenkosi.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ngizafuna sikhangele umbhalo kumsebenzi ichapter nga 8 ivesi nga 4 lithi lona elizwi nqani libala abahlakazekileyo bahamba bechumayela ivangeli. UFilipu wehlela emzini waseSamaria wachumayela kibo ngoKristu. Siphakathi kwezikhathi ezinzima balaleli, siyakwazi ukuthi ugcibo lwe-coronavirus solumise umhlaba wonke, solutshintshe indlela sonke esenza ngayo izinto. Lubhidlize umnotho womhlaba wonke jikelele. Imisebenzi imile kulizwe lethu lapha eZimbabwe, silokhu sisabona ukuthi kancane kancane lokhu kungena-ke uhlakazeka lokhu. Ngalesi sikhathi siyazi ukuthi njalo abanye abandlaleleyo namhlanje abahambanga emabandleni abantu abaningi ngenxa yokuthi akuhambeki. Sizama ukuvikela ukuthi leli gciwane lithelela ngokuthi nxa sisondelana eduze lingasuka komunye liye komunye. Ngakho nxa sihlezi ngekhaya kuba ngcono. Abaningi nxa sokunjalo bayethuka becabanga ukuthi manje nxa singahlangananga kutsho ukuthi ibandla likaKristu seliphelile yini na. Bengifuna ukulikhuthaza ngalawa mazwi balaleli bami ukuthi okokuqala, uKristu uphila phakathi kwenhliziyo zethu. Ubudlelwane bethu loKristu abumi kuphela ngenxa yokuthi singene enkonzweni. Yebo ye, siyakhuthaza ukuthi kumele sihlanganelane labanye, kodwa kumele ukuthi isiKristu sethu siphile loba singekho phakathi kwabanye abazalwane. Siyazi ukuthi ilizwi lenkosi lithi lona kwabaseRoma uPaul uthi kambe nxa sifuna ukuba lobudlelwane kwaKristu kumele senzeni na? Uthi yena ngenhliziyo uyakholwa, ngomlomo uyakhuluma ukuthi Jesu ngena ube yinkosi lomsindisi wami. Kutsho lokhu kutsho ukuthi ubudlelwane bethu loNkulunkulu loJesu busukela enhliziyweni. Yonke into okwakumele yenziwe yithi abantu ukuze sithole ukuxolelwa nguKristu sayithola eCalvary. Manje ngifuna ukuthi sinanze lapho ukuthi kumsebenzi chapter ka 8 ivesi ka 4 abazalwane sebechithekile bonke behlakazekile ngenxa yokuthi ibandla lalihlaselwa yisitha. UStefane wayesetshaye ngamatshe waze wafa. Abaningi babebotshiwe besentolongweni. Lachithakala ke ibandla elaliseJerusalema. Kodwa nxa wena wawukukhangele lokhu wawungacabanga ukuthi sobonakele ibandla likaKristu selichithakele. Kanti hatshi, uNkulunkulu wathatha khonokho wakusebenzisa ukuze ilizwi lakhe liyengene
nezindaweni liyechunyayelwa ezindaweni elalingasoze lichunyayelwe khona kuthi ukuthi lati singakhangela kathesi ukuthi akwenzi ngenxa lomkhuhlane ukuthi kuhlangana abantu abaningi kodwa sokumele sikhonzele sezindlini kuthi ukuthi okokuqala kuyaqinisa ubudlelwane bethu ezindlini ngenxa yokuthi intshumayelo ezinengi zizafake kulenjini kuthi ukuthi baningi abantu asebezalalela izintshumayelo ezisuka emabandleni ngoba zizabhoda ebantwini ebulenjini abantu bethola ilizwi likankulunkulu lichunyayelwa ngakho-ke ngiyalikhuthaza abazalwane bami ukuthi loba sikhonzele ezindlini ilizwi likankulunkulu alitshintshi ubudlelwane bethu lonkulunkulu abutshintshi
akuyiphethe mfundisi
siyathandaza igama likajesu nkulunkulu wami khuthaza abantu bakho kulabo abagulayo abangabe banje ngomkhuhlane wekorona kumbe banje ngeminye imikhuhlane siyathandaza ukuphiliswa sisafaza igazi likajesu phezu komuntu wonke silethe ukuvikelwa ngegama likajesu kristu amen
selo vuselela umoya silomfundisi usenisipanda tiyani indlebe kuhlelo lunye neviki ezayo olivalelisayo umtungameli nkomo
siyabonga kakhulu untungameli nkomo bakhala ngokubhadaliswa nxa befuna ukubukela ibhola ababengabadlali bomdlalo wenguqu intotheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usibhalo ludaba ngokugcweleyo
ekhuluma ngesikhathi kuqhutshwa inkonzo phambilini kokubekwa kwayengumqeqetshi weqembu le-Highlanders uBarry Daka kobulawayo ngolwesithathu ngumqeqetshi olodumo uCosmas Sithandwa Zulu usole indlela ababedlalela iqembu le-Highlanders abaphathwa ngayo nxa befuna ukubukela leli qembu
ngifuna ukukhuluma kuleadership ye-Highlanders intsho enze ukuthi uBarry efe engathabanga le-Highlanders last week i-Highlanders idlala le-Chapo ngahambe ebholeni baniyakele ukungene bathothe ngaphuma bayebenza khonoko kubhele uze wapha encenga ukungena ebholeni ukubukela i-Highlanders po wathi sana shuwa mkhuluwa sesihlupheka ukungena ukubukela i-Highlanders namuhla sikhutshwa ngokubhala abantu abangazeke bakwazi ukuthi iyelinde injani
isikhulumeli seqembu le-Highlanders uRonald Moyo uthi yena abenhlanganiso ye-Premier Soccer League yiwo abalawulayo uba kungenwa njani enkundleni njalo bona njengelunga le-PSL balandela imithetho efakwe yileyo nhlanganiso ngiwele i-Studio 7 ngobulawayo ngu-Joseph Njanji
singakagqibi uhlelo lwalamhlanje wothi sikhangele ebesilakho abongi labongikazi bathi bazagalala umsebenzi kusasa nxa uhulumende engabadingelanga ukubavikela kumkhuhlane we-coronavirus COVID-19 abantu abaningi bathi kabazi lutho ngomkhuhlane we coronavirus osubulele abantu abaningi ngokumangalisayo emhlabeni wonke jikelele. Siluqhubeka lapha uhlelo lwethu lwamhlanje. Wolu Vanessa ngo Gibbs Dubeng City. Lalelani uhlelo lokuseni ngo 6:30 AM.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.